njengabameli bezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sikhankasa izakhamuzi zakoBulawayo, sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weziveki ukuze ikhankase ukuthi sokuzaqalisa. Bekuphela ukuthi iveki i-advertise iphephandaba ikugidi nakumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele, sibona iveki ingakhulumi ngakho ethule. Sithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokhu sokuzaqala.
Bengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadashi ukuthi lolu hlelo luzaqala, but ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi wezeki bakhankase ukuze uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundani ngokurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumathelevishini, kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa khathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Thina esiyenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo,